Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhla ziku-23 Mbimbitho 2023 ngu-Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga le-Reserve Bank seliqale ukucwayisisa ukususwa elizweni kwegolide okungekho emthethweni yisikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa, umfundisi Hubert Angel, kulandela umfanekiso wedokumentary ozasakazwa lamuhla ngenhlanganiso yezindaba e-Al Jazeera.
Iproblemu ye-MDC akusibandla ngokwalo. Iproblemu ye-MDC yi-leadership. Since ukufa kwaTsvangirai, i-leadership ye-MDC sibone isiya le nale ingalandeli umthetho we-constitution yethu.
Enye inkokheli yebandla le-MDC Alliance likhokhelwa umnumzana Douglas Monzora ithi lanxa leli bandla liphiwe izinkulungwane zamadola nguhulumende akuthembisi kukhetho.
Kodwa mbona ngazathi okusuka kube lohlupho kakhulu ukuthi ngabe kulento esiyenziwe esibonakalisa ukuthi umuntu engenza udlakela kwenziwani.
I-Commission kahulumende ebona ngokukhulumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission, i-NPRC, ithi kufanele abantu balondoloze ukuthula phambilini kokhetho oluzaqutshwa lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibhanga elikhulu elelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe selivule uphenyo phezu kwenotho yesikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa e-Europe lasemazweni asemhlubulweni we-America, umnumzana Hubert Angel, kulandela ukuphuma kwakhe kudokumentari yomsakazo we-Al Jazeera ekhuluma ngokuphatheka kwakhe kumisebenzi yenkohlakalo. Ugatsha lwe-Insurance and Pensions Commission lulobele amankampani ama-insurance lawama-brokers incwadi ewalaya ukuthi kumele aluphe yonke imininingwane yenotho ka-Angel leyomunye ophatheke kwezokuthenga lokuthengisa igolide, umnumzana Yuan Macmillan, ngoba leyo mininingwane idingwa ngokuphuthuma lugatsha lwe-RBZ olubona ngokulwisana lenkohlakalo kwezemali olwe-Financial Intelligence Unit. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umsakazo we-Al Jazeera ukhangelelwe ukusakaza lamuhla ntambama i-documentary yayo ethiwa Ichaya Sobala, inkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ekuchaphazweni kwenotho yelizwe efana legolide. Umfanekiso lo wawumele usakazwe kumaviki amathathu edluleyo kodwa wamiswa kancane ngezizathu ezingazakaliyo. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu, umnumzana Mbuso Ofuzwayo, ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezazithinteka emfanekisweni lo zizaxotshwa emsebenzini na.
Kunzima ukuthi sikhangele lokuthi bazakuwa ndalo lokuthi bazaxotshwa umsebenzi. Ungakhohlwa ukuthi Hubert Angels lo ophethe ilizwe wamenza uambasada wakhe. Akusiyonto entsha, bathe bethatha besanda kuwisa umgabe kwakhitshwa elist yabantu okwathiwa ba-externalize imali, bazabotshwa abanikwa isikhathi thize ukuthi beyiphendukise. Akuzange kwabonakala ukuthi kwenzakaleni. Silabantu abafana nalo mama uRushwaya uHenrietta owabanjwa e-airport ehamba legolide, wabotshwa okwesikhathi thize kathesi sokwalahlela eceleni. Silabantu abanjengapopis kamfumira omeya wajajena. So eZimbabwe akusiyo nto entsha ukuthi kuthiwe umuntu obanjwe esefuna umthetho. Okuqakathekileyo ukuthi iloyalty yakhe ebandleni Infilimi Al Jazeera kuphele ngasinceda ngakho information nje kuphele ukuthi abanye sihawukele ukuthi nampa abantu badla umnotho welizwe abantu bedubeka bona bezinotisa njengama individuals kodwa kukho okunye singathi sikukhangelele ngoba eZimbabwe ubotshwa ma uthikisana laba bephethe ilizwe kuphela ukuthi utshontshile ngoba bona la bantu ababe oyubed angels akuqala ukuthi kuthiwe nango ngento zenkohlakalo waphuma elizweni lapha kuthiwa ulento zenkohlakalo kodwa lo sephethe ilizwe waqeda wamnikeza isikhundla wathi ungomunye wabammeleyo ngaphandle kwamazwe. So kimi angikhole ukuthi ubebekwenza bengakwazi kuphela nje Al Jazeera yeyabisikambe yakhipha imfihlo kodwa ukuthi sithi khona kukhona okungenziwa kubo. Kangikhole ukuthi siyabe siqinisile iZimbabwe siphila kuyo siyazi ukuthi inkohlakalo asiyonto emangalisayo. Okwethusayo kuphela ukuthi ngabe ngumuntu ophikisana lombusazwe lowo.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo oyinhlanganiso ye ibhethu likaZulu.
Asambeni madoda siyovota, asambeni madoda siyovota, sivotele inkosi. Asambeni madoda siyovota.
Lingaba liphiwe izigidi ezifika phose ibhiliyoni lamadola eZimbabwe ibandla leMDC Alliance kodwa enye inkokheli yaleli bandla ithi akuthembisi kukhetho. Phansi komthetho we-Political Parties Finance Act, ibandla leZANU-PF lizathola imali eyibhiliyoni elilodwa, i-R1 billion, kuthi ele-MDC Alliance lona lizathola imali engamadola eZimbabwe afika phansi kwengxenye $449 million. Lokhu kwenzakala kulokudonselana amandla okukhulu kuleli bandla. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Douglas Monzora waxotsha enye inkokheli kodwa umthethwandaba wayibuyisela ebandleni usithi abaxotshwanga ngendlela esemthethweni. Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli sebandla leli umnumzana Witness Dube yehlule kodwa senelise ukuxoxa lomunye walabo ababuyiselwa ebandleni umthethwandaba umnumzana Dan Moyo.
Thina asiboni amalungiselelo enziwa i-MDC ukuthi incintise kukhetho lolu oluzayo. Siyazi ukuthi ama-by-election adlulileyo i-MDC ayizange incintise and ama-reasons akhona awatholakasisi kahle ukuthi kahle kahle inkinga yini. Ungathola ukuthi abantu abekho abafuna ukuncintisa ngaphansi kwe-MDC ngoba bebona ukubana i-MDC the way engakhona i-leadership ekhona engazange ikhethwe ngokuthanda kwabantu abayiboni bengama ngaphansi kwayo. Njalo futhi ma sikhangele khona manje imeseji esiphuma ku-leadership ye-MDC i-so-called leadership eyazifakayo eka-Douglas Monzora. Right now sibezwa bekhuluma ngodaba le-delimitation i-court application yababayifakileyo ukuthi ukhetho kufanele lumiswe. Sizilwe isikhulumi sika-Dagi sithi noma lungamiswa for 10 years. So ngenkulumo ezinjalo kuyatshengisa ukuthi umhlangano awukazi awukalungiseleli ukuthi ungancintisa kukhetho oluzayo. I think nje into engekho engqondweni zabo nalezi mali ezibuyayo esizokuthiwa zizokhishwa yi-government. Siyazi ukuthi uDagi ukhangelela izimali lezi ukuthi azifakele esikhwameni ngoba vele uyazi from the time yama-by-election ethola ama-0 uyazi ukuthi i-support akanayo. Njalo futhi uyazi ukuthi even abantu abangama bancintise abekho. So yena uzozithathela imali nje asulumlo.
Manje nxa likhangele njengoba like layafika emthethwandaba libona ungani ibandla elakusasa elebandla limi njani?
Thina esimanga kakho kakhulu ukuthi i-MDC i-institution, i-MDC umhlangano wabantu owakhiwa ngabantu abasebenzi, ama-student unions, bekhangelela ukuthi yiyo engaba yihope yabantu ukuthi kube lo tshintsho eZimbabwe. I-problem ye-MDC akusibandla ngokwalo, i-problem ye-MDC yi-leadership. Since ukufa kwaTsvangirai, i-leadership ye-MDC sibone isiya le nale ingalandeli umthetho owe constitution yethu kwaze kwayiwa kubo Supreme Court ukuthi uChamisa akhitshwe esikhundleni sokuba ngupresident ngoba wayengene engangenanga ngendlela ye constitution. Siyabona uDouglas Muzora la ezama ukwenza okufana lokwenziwa nguChamisa ukuthi angene esikhundleni sobumongameli ngendlela engekho ku-constitution. So njengoba usitsho inkantolo ithe i-lawsuit yethu iqinisekile ukuthi uDouglas akalawo amandla ukuthi asixoshe emhlanganweni, njalo futhi siqhubekela phambili sisiya enkantolo ukuthi basifezele kahle ke-constitution yethu udaba lwethu lokuthi uDouglas akangenanga ukuba ngupresident ngendlela eyiyo, ukwenzela ukuthi siqale phansi ukwakha ibandla kuma-branch, kuma-ward, lakuma-district. So right now thina sibhizi sikhulumisana lezizalwane zeZimbabwe, ama-members e-MDC. Siyazi ukuthi after okhetho bazobe sebedinga ikhaya labo, futhi kumele bathole ikhaya labo selilungile. Sesililungisile thina sesenze i-Congress ekahle esukela kuma-members kuma-grassroots from ama-branch, ama-ward, lama-districts kusiya public.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonapha kwele Melika esigabeni se-Virginia. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sizaqhubeka sizama ukuthinta umnumzana Witness Dube isikhulumeli saleli bandla. Lokhe sikudaba lwezokhetho, iCommission kahulumende ebona ngokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission ithi kufanele abantu belondoloze ukuthula phambilini kokhetho oluzaqutshwa lonyaka. I-commission le iphakathi kokuqhuba imihlangano lenhlanganiso ezizimeleyo, abezombusazwe kanye labezokholo ngenjongo yokucubungula amacebo angasetshenziswa ukwenqabela udlakela lokulondoloza ukuthula. Izolo umgcinisihlalo we-NPRC eHarare, umnumzana Obed Gudu, uthe injongo yabo ngeyokwenqabela ukuxabana ukwenza ukuthi kungagxili emphakathini phambilini kokhetho. Isiphathamandla se-Commission ye-ZEC umnumzana Givemore Masongerera, yena uchasise ngobudlelwano be-commission yakhe le-NPRC ekukhankaseleni ukuthula, njalo ukhuthaze abamabandla ezombusazwe ukuthi babambane bengabangeli udlakela. Amapholisa lawo agcizelele emhlanganweni obuseGwanda izolo ukuqakatheka kokulondoloza ukuthula. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Ofuzwayo olwela ilungelo loluntu, njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhejuli kaZulu.
Imisimzamo ye-NPRC iqakathekile kakhulu, kodwa mbona ngazathi okusuka kube luhlupho kakhulu yikuthi ngabe kulento esiyenziwe esibonakalisa ukuthi umuntu engenza udlakela kwenziwani. Ngo-2018 bakwenza last year kube lama-by-elections, abantu yonke imizamo leyenziwa abantu batshayiwe, sibonile abantu belimele, sibonile ematopo abantu belimele, kujabele abantu abangabameli bedala le-parliament, kodwa akukho umuntu esezwa kuthiwa sebotshiwe ngalokho. So mbona ngazathi udaba lodlakela political eZimbabwe yinto eqakatheke kakhulu ukuthi iliswe. Ngijabuliswe yikuthi lamakhosi omdabuko awemathebeleni South emkhonyeni sizwile indini mathema ikhuluma against violence. Samuzwa induna uBidi ekhuluma phambi kwakhe umnankagwa ngokuqakatheka kokuthula, ukuthi wonke umuntu engakuthatha kube ngumsebenzi wakhe ukuthi kube lokuthula elizweni, ipolitics yethu zibe ngezelizwe, kungabi lo muntu ozanjani ozenza violence. Ngibona ngathi kungasinceda.
Sesikhuluma ngezinduna, ungathi ikhomishini le iyakwenza konke eyabunjelwa ukukufeza. Sesikhangela khona ukuthi ikhulume langodaba lwegugurawundi singasabali okokhetho kuphela.
Okuluhlupho ngekhomishini leyi esasikukhangelele ukuthi ikhomishini ezabizimele independent from executive, kodwa ungayikhangela okokuqala ukhangela ama-characters akhona. Izolo bebekobulawayo ukomishina ugwere use watshengisa ukuthi use wathi abantwini ngafuna ukukhuluma ngegoground. So kuyabonisa ukuthi laloba abantu bekhangelele ukuthi kukhona okungenziwa, kodwa ama-commissioners angikona behluleka nje yona i-diplomacy ukuthi hayi siyakuzwa elikutshoyo kodwa namhlanje sihamba ngalokho. I-commission leyi ngendlela abantu ababekhangelele ngayo yayibunjelwe ukuthi ilungise udaba lwe-gugurawondi, but i-commission leyi kathesi eqinisweni kayisenzi abantu ababethe bakulwela ukuthi beyiyo yona. Isigcwele nje abantu abazidingela umsebenzi, ngoba ungabona okwenziwa abantu abanjengabo obhedigudu yena lo mama ugwere indlela ade edila ngayo izolo labantu kuyakutshengisa ukuthi hayi ayisibo bantu abangalungisa udaba lwe-gugurawondi. Wonke lokhu kungenxa yokuthi bathethe okuthiwa i-executive. I-executive yathi kayifundi bebamba udaba lwe-gugurawondi. So mbona ngazathi lingitshwana ithemba esingalifaka kuko.
Lo-ke ngumbuso umnumzana mbuso ofuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-ibheju likazulu obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-studio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kuba esedolobheni le-Victoria Falls lamhlanje, lapho akhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umhlangano wabemba amatshe aligugu awamadayamond awe-African Diamond Producers Association. Iphephandaba le-Newsday linodaba lokuthi kulomunye umama otshele umthethwandaba ukuthi umkakhe umfihlela incwadi yeholo i-payslip okweminyaka elithumi behlala bonke. Lumama obesemthethwandaba efuna ukuphiwa imali yokondla abantwana bakhe ababili e-maintenance engamadola alikhulu ngenyanga. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, salibonani, salibonani makhiwa mahle, salibonani bantu bakaNkulunkulu. Linjani? Hayi thina siyaphila. Hayi akula nto embi, uKhumalo okhulumayo, uKhumalo okhulumayo. Banjani abanye bonke? Hayi thina siyaphila kakhulu kakhulu, la nxa liphila kuhle nomsebenzi na uhamba kuhle. Hayi kodwa niyawubona uhamba kuhle ngoba hey, hayi izindaba lezisipha elizipha zona, hayi ziyahlabusa zimnandi ene futhi hayi ikhuluma into eliqinise ebonakala ukuthi hayi iqiniso liyalikhipha liyiqiniso. Noma bengalizama ukuthi bayalifihla leqiniso, hayi alifihleki, ngoba ungazake ithathe ilahle ligoqele nelembu ukuthi ze lizafihleka, liyaphuma kuphela ngoba iyatshi liyatshisa. Hayi siyabonga lekho likwenzayo. Hayi benombona unyana lapho ukuthi hayi amadoda ayakhuluma, amadoda ayakhuluma. Hayi ukukhuluma ngomlomo asikukwenza, hayi lokhu akwethusi. Ya hayi i-CCC, hayi ngithandela into yokuthi iyenze ichayi thule. Ya umfana omncane uchaye thule, engakhulumi kakhulu umfana omncane uchaye thule. Ya siyamsekela, siyamsekela kakhulu, sesavota siyamsekela. Hayi siyamsekela and futhi ukwenza kathesi abantu bayasukuma ngobuningi, bayasukuma bayakwazi ukuthi into abayenzayo, bayayazi into abayenzayo. Ya noma bengathi bazama ukuthini, hayi ya kuyefana lakho konke okwenzakala eNigeria kunokhu ukuthi kathesi bazama ukufihla ukuthi iqiniso liliqiniso. Hayi iqiniso liliqiniso liyaphuma kubani lobani ukuthi hayi iqiniso yileli. Hayi ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu Dube, ngiyabonga kakhulu Nkomo, ngibonga kakhulu madoda. Hayi hambisana umsebenzi womsebenzi, ukhumale lo okhulumayo. Danki, ngiyabonga kakhulu Mathwala.
Ngibingelele enkundleni, nginjani lonke basakazi. Hayi wasakazi, mina ngilokudana ngondoda lo abathi uChris Mthwangwa. Sonke isikhathi uma e-addressa imidiya utshela amamidiya ngokuthi yena wala njani impi. Ngalesi sikhathi thina sifuna intuthuko, hayi ukuthi lokhu ukhuluma ngento ezadlulayo ukuthi wena wawusesigangeni, wawusilwa njani lamabhunu, wawudubula njani amabhunu, ibhazuka wawuyisebenzisa kanjani. akusasebenzi lokho manje. Sifuna ukuthi uma ukhuluma le media utshele imedia ngevision yelizwe. Hayi kuloko ukukhuluma ngokuthi wena walwa akusebenzeli isizwe lokho. Okusebenzela isizwe intuthuko yesidingayo elizweni. Njalo okunye futhi ngiyamangala ukuthi lapho oziqhenya khona ukuthi wawudubula amabhunu, wawadubula kuphi kwendawo kanti wawusebenzela kuyiphi indawo? Ngoba angaze ngizwe mina la ngelinye ilanga endaweni zasemashonaland lapho elake ladubulana khona lamabhunu. Angaze ngizwe indawo lapho kwakulwelwa khona zindawo zasemathebheleleni. Kuyadanisa ke ukuthi kati wena wawusilwa ukuphi? Yini abantu elabuya selihijacker ilizwe selizenza ingathi lalwela ilizwe leli? Awuzange ulilwele ilizwe lithola kancane wena. Wena wabuya ilizwe lihijacker kuphela. Sifuna intuthuko, hayi le nto sitshela yona kumedia. Hayi sesikhathele ngawe Shembu.
Stiki 7 labalaleli bethu, sinamangaliso ngabantu bakithi abesiNdebeleni. Kathi umfana kangeni, umfana kangeni, kathi umfana lo silikhohliwe ukuthi Morgan Tsvangirai wathi Steve kwakumele kungene uMakhube, kuthi uMakhube bambize i-dividend, ibali sasilicine libizwa yizanu kuthiwa kulama-dividend lahlala iminyaka yonke le azovuka sokubizwa uMakhube, ngoba amaNdebele wonke aziwa ngokuthi ngama-dividend, futhi amaNdebele wonke aziwa ngokuthi ngama-foreign eZimbabwe. Xa lingakwazi bantu bakithi, bantu bakomathebheleleni mandeni vele ukuthi izanu isibusa ngento okuthiwa i-Grand Plan, 1979 Grand Plan. Triple C ilento la ukuthiwa i-Triple X eqalisa ngokuthi the first sentence ekhulumayo there's nothing like mthwakazi. Angazinika ukuthi abantu bakithi lizale livuke nini izihlobo zami, singabokwenza so siyahlala sigqili siphume kugqilini bezanu sizingene ebugqilini be-CCC. Amashona kawalithandi mandebele.
Sanibonani, sanibonani ku-Studio 7 basakazi bethu nonke nabalaleli be-Studio 7 onibulisayo ke lapha ngumthandi Khumalo Milane Goli bakwenu. Ngithi ngikhulume ngayo ipolitiki yezweni lakithi. Izindaba esizitholayo ngeNigeria kune-political party entsha esithwalise nzima i-ruling party, iwina amavoti all over nje. Lokho kwenzakele eZambia lakho, i-coalition nje yaba for some few months yawina. Emalawi lakho kwaba ne-coalition for some few months yawina. So lokho kusuka kube yinto enzima ebantwini abafana nabo-Chamisa. U-Chamisa angeke enze enye into engasurprise izana. He is always an open book kuzana. Iyamazi ukuthi vele ucabangani. Njalo akona angeke ayifake kususpense ukuthi ibigesi ukuthi nebunjani. Iyamazi. Njalo istrategy sakhe aza ngaso sokuthi izana idla imali, izana sibulela ilizwe. Abantu bayakwazi lokho. Akazami kuya nestrategy esitsha ngoba ngeke kwenza kanjalo uzakhala njengo 2018. O ayekele lo mqondisi moya babuye le strategy esitsha. Angabe lokho isikhathi sabantu.
Studio 7 sikhuluma ngani kathi kathi kungani asiphendule isizwe lathi izindaba zethu sizikhulumayo? Bantu bakithi siqondisa kumnanga kwamanje, sifune sitshele engazikhulumela ukuthi sibuye emakhaya sinasihlupheka kanje. Igama lami ngubishop ngise-South Africa, sidala ngisebenzi-South Africa ngathi ngasuka ngesikhathi segugurawuni isimbulalela abafowethu. So ngicele engasikhumbuzi kasikhulungisele into zethu esitshele ukuthi siyasebenza, wavala izimali zethu. So kavulele ezo zimali zethu sikwazi ukusebenza ekhaya, siyakufisa ekhaya kodwa ngenxa yokuhlupheka ngeke sikwazi ukuya ekhaya. Ngangcono namaphemithi mangayephelile, sisoko lesikhona la siloke sivikana la kuvelela kudala ngesikhathi samabhunu sasiloke sivikana la singalazincwadi. So sicela umnankakwe engakhuluma into engayisiyo. Loko siyayicela kumnankakwa sathi kalungisa imigwaqo still lamanje from 1980 kusele umgwaqo kaSimenzi. So kwagebheke kwagebheka kuyini okulungisayo? Beloke bethatha imali befake ezikhwameni zabo bebheka khonale kuma-African countries. So sicela umnanga kwesihloni phesi ikunikeza amandla ethu ukuthi sisebenze kona lapha, sizabe sibuye ekhaya sihlalele. So sasila into esizayiyenza. So kutethi sizibuye ekhaya usidingela izimoto. Izimoto ziyasenzelani? Sigibela mahala ezimotweni lezo, ziyasifikisa emzini yethu lezo zimoto. Siyacela loko kumnanga kwakasihloni phela kathi singabantu icakakalisane lokuvuselela la ilizwe kuphela. Yabona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
ngokusho kwezibalo zokugatsha lwezamapholisa kwele South Africa kusukela ngenyanga kaMfumfu kusiya kwekampalakazi nyakenye kudlomo labesifazana abedlula izinkulungwane ezingamashumi amabili 12,000 abafika izinkulungwane ezisithupha 6,000 kuleli nani badlungulwe ngabantu abebebathemba kulamakhulu abesifazana ababulekweyo ngalesi sikhathi katiki abanye bachaywe bachiywa bebangwa ezibili lokhu sekuthiye iningi labesifazane kwele South Africa lithithibele isizalwane sakwele South Africa unkosazana Nelly Nesitenze kutshe isitudo 7 ukuthi kulusizi ukubona abesifazane bebulawa ngitsho nangabantu ababaziyo.
Most women are being killed by their husbands because they have nowhere to go because they're depending on those husbands because they are the ones that provide. So
iningi labafazi bagcina bebulawa ngomkabo ngoba bethembele kuyo yonke into abayidingayo empilweni.
Try to have something that belongs to you, something that you use to provide for your children.
Owesifazane weZimbabwe unkosikazi Corence Mkosi Ncube uthi abesifazane abavela kwamanye amazwe labo bathwele amagaba avuzayo.
Ngingathi njenge-hour unga uzwe nje sokuthiwa sekwenzeke okuthile kusenziwa ngobaba kwabesimame ekubeni kanti bona obaba ibona kumele basivikele. Bakithi bobaba siyacela, siyashweleza. Omama bafihleni ngaphansi kwamakhwapheni, hhayi ukuthi libahlukumeze. Omama bacela ukunakekelwa, benakekelwa yini bobaba, hhayi ukuthi libahlukumeze. Ngiyakhala, ngiyashweleza ngokwami ngithi no to gender-based violence.
Enkulumeni yakhe yesizwe lonyaka i-State of the Nation Address kanye lemhlanganweni obuhlose ukudinga indlela zokuqeda ukuhlukunyezwa kwabesifazane oqhutshwe ekupheleni komnyaka ka-2022, umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa uvumile ukuthi imizamo yonke enziwa okwamanje kayenelanga.
Despite our efforts, violence against women and children continues unabated in our country. Not a day goes by without a story in our newspapers.
Ukuhlukunyezwa lokubulawa kwabomama nabantwana elizweni sekukubi okuthi akutshoni ilanga kungenzekanga.
About a woman or a child that has lost their life or been abused in the most horrendous manner.
Okhokhele inhlelo ze-Gender Commission esabelweni sakwaZulu Natal, unkosazana Zanele Ncwane uthi osekufuneka khathesi namacebo.
Ngesikhathi sibhekene nesihlava sesandulela ngculaza nengculaza, kwaba khona i-council eya-establishwa leyabizwa ngokuthi i-National Council. Nala kulokhu esibhekene nako, siyafisa ukuthi kube nale council, ngoba makukhona i-council, i-council le iyafandwa, ifakelwa imali ukuthi ikwazi ukuthi kube yiyona ehamba phambili bomhlahlandlela. Sayinqoba kanjalo impi le sasibhekene nayo isandulela ngculaza nengculaza.
Ezinye zezinqumo ezithethwe emhlanganweni wendaba zabesifazane nyakenye zigoqela ukukhuthaza ilizwe lonke ukuthi lisukume lilwisane nokuhlukunyezwa kwabomama. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso Khumalo. Uthuso ke lapho besipha udaba lokuthi ngesikhathi umhlaba uthakazelela inyanga yembali yabesifazana ngenyanga yonale ekaMbimbitho, ukwanda kwezehlakalo zokudlwengulwa lokubulawa kwabesifazane kwele South Africa sekubatshiye bedlela evalweni. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibhanga le-Reserve Bank seliqalisile ukucwayisisa ukususwa elizweni kwegolide okungekho emthethweni ngumfundisi Hubert Angel, kulandela umfanekiso wedokumentary ozasakazwa lamhlanje inhlanganiso yezindaba eseQatar e-Al Jazeera. Enye inkokheli yebandla le-MDC Alliance ele ibandla likhokhelwa umnumzana Douglas Monzora ithi lanxa leli bandla liphiwe inkulungwane zamadola nguhulumende, akuthembisi ukuthi izathola kukhetho. Sinugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe namhlanje ntambama ngo-half past 7.